Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuMbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiwe nihlanganise singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nangu lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye ngizindaba zindaba ezingani ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSadak abagoqela uMongameli Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo wokukhulumisana ngempi yakwele DRC.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo intanga asithi ama youth abantu sebehlala bedakiwe abantu sebehlala besilwa.
Amapolisa abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cije amane i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs. Elemelika liqhuba umhlangano leziphathamandla zakwele Ukraine kukhulunyiswana ngendlela yokumisa impi ephakathi kweRussia leUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo ngolwesine okukhulumisana ngempi yakwele DRC. Obona ngokwethulwa kwembiko kulumanyano unkosazana Barbara Lopi uthi umhlangano lo uza kwenzelwa enkundleni zokuxhumana ngomabonakude njalo uzakhokhelwa ngumnangagwa ongumgcinisihlalo weSADC. Umhlangano lo uzahlaziya izixwayiso eziphume emhlanganweni wogatsha lweSADC Troika phezu kwempile ngeviki edluleyo. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwamabutho kahulumende weDRC labahlamuki beqembu leM23 ababikwa besekelwa nguhulumende wakwele Rwanda. Kodwa ele Rwanda liyakulandula lokhu. Sixoxele ucubungula ezombusazwe ofundisa kwele Bilitane uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi ngabahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yi-Great Lakes, abakhangele into ezizakala eCongo laseRwanda, yonke leya indawo. Ube sewukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba laseKongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo lezihlanganiso ngizibalisayo zonke zikhomba ukuthi ubudlongdlwangu obuseKongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana isiyo into engayiqeda. Ngakho ke imihlangano le imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumila lutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le into eziqakathekileyo kodwa mase sikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula ongamisa impi ekhona eCongo ngoba impi yeCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho-ke ashiyo nto engaphonga ukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje ngoba isadiki yona ngokwayo ihlangana isadiki nje ayisukuthi ukuhlangana nomhlaba wonke ayisukuthi ukuhlangana lezinye izihlanganiso zase East Africa kweze Central Africa le African Union eziyizo ezingathi zilamandla masihlangane namanye ama-organization labo United Nations. Isadiki ngathi yisicathulo ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni kodwa asiyomhlangano esingawukhangilela ukuthi ungasilethela ukuthula. Angiboni ukuthi kukhona okungaphuma ngoba yona ngokwayo iKhongo udla ngodla obuseKhongo asodla undla ngondlo singathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho. Hayi into enkulu kakhulu singathi kulama interest amaningi lapha eKhongo angeke aqedwe ngabantu besadiki ngoba la esadiki ayigcilanga kakhulu eKhongo. iKhongo ikhona yebo kusadiki DRC khona kodwa isadiki amboni ukuthi yengaba lamandla ukuthi yenze umhlangano ufana lowangu lwesine ilethe ukuthula.
Bakhona abanye abathi isadaki inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo. Uthini ngalokho?
Asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nangu lapha kithi esadeki izindaba zokhetho lezinye nje izindaba zindaba ezingani ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadeki ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idala umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe asesadeki.
Umthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo ofundisa kwelinye ikolitshi kwele Bilithane. Abathengisa emkambo wempahla ezehlukeneyo oweUnity Village Flea Market kwaBulawayo ovalwe izolo lugatsha lukahulumende olweZimra lusadingisisa ukuthi abanini bamabhizimusi abakulindawo babhadele imithelo efaneleyo bathi basaxoxisana laye uhulumende ukuze beqhubeke ngomsebenzi. Kasenelisanga ukukhulumisana lohulumende ngalolu daba kodwa umnumzana Dumisani Ncube umgcinisihlalo wekomiti yogatsha oluxwayisa uhulumende labamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council uthi basamelele impendulo evela kugatsha lwe-SMEs lolweZimra ngesikhalazo sabanini bamabhizimusi. Uncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye lamanyathelo abawathathayo ngamanye amabhizimusi avaliweyo kobulawayo.
Kukhuluma nje ekuseni ngiyakhuluma le-regional director weZimra sengithe njalo ngayikhambisa uminista wami umama Monica Mtswanga ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo okuwa-above board besicela ukuthi bangavali indawo bathi vakatsheli exoxisana ne-leadership ekhona siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store iZimra ilithi siyakhakhuletha ijuti sebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi esithi emkize sebevalelise okune more than 3 weeks bevalele. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba baphila khonapho bafundisa abantwana khonapho njalo kuyabuyisela i-economy emuva khuluma sinje ikho lapho abaqatshwe khona.
Lihlangene laxoxisana labo
lihlangane ne-leadership yabo baletha-ke izikhalazo zabo abebe labo like abemkize siyakhumbula ukuthi imkize i-check tracing bebetshele izimpahla alezi impahla eziningi babesebesithi bayahluma nje bavuka sokulungisiwe akuhlalanga nyanga ezingaki kubinsuku ezingaki sebevalelwa izimba ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisise sokezinye indlela ithe dabu short abanye bangikhona sibacelele amaloni ibhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate. So my concern athe ngi-raise through i-chaneli kaminista wami yokuthi abantu laba balezikweledi emabhenki abantu laba balezikweledi lapho ade beboleka khona imali abantu laba bakweleda abantu abaningi so bengavaleli izinyo zalezi zintathu bazabhadala ngani amarenti abo bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amaloni na yokuthi liyibhadale kwizimba.
Kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe?
Yethu sihlayidalisa sibe yazi yavula bazama silabo la izimbra ngatikona leadership kababa uKhumalo uyiheading department lay operations iyancedisa kakhulu ngoba uyazama lamajakati baze basebenze even selesayisile le misebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu kuyasuka kwesi sikhathi kuba sindi ithi we're now engaging ama-policy makers or abantu bona labo i-minister of finance.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla
kakhulu dadewethu ngoba kobulawayo yikho engibone kusenzakala kakhulu kwamanye amadorobhu yezwa kuthiwa kukhona kodwa ngengabuza my colleagues ensebenza labo akukho njengakobulawayo. Kobulawayo kusuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu sekune more than 8 malls ezivaliwe kobulawayo and bayaqhubeka bebelethe bevala phela bakanyele ama-malls idezi okudima khethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane. I remember umama umoli umampofu laye owazama sibili ncedisana laye as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njengala kobulawayo kuphela.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami uMonica Mtswanga asho adinike ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the work. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele ivini urede minister ngimswele namuhla laye umama uyazama uyafuqa ngoba last time kuwedding slide ngagcina ngingeda yena abantu bancediseke lami ngikhuluma nje-advisor wabo ngemva ukuthi kokona siyaba le mpumela engcono lasifuna ukuthi kokona kube ne-civil unrest abantu selichina sokushiba ngokunye ngoba belambile.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council wabexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio uqhuba umhlangano namuhla kwele Saudi Arabia lo mongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine labanye bakhe ngokumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia. Ele Ukraine namhla lihlasele ele Russia ngendiza mchina izithwala amabomba ezohlobo lwama drones ezingamakhulu amathathu ezabelweni ezilithumi. Ele Russia lithi kufe abantu abathathu kusehlakalo lesi kwalimala abafika phosi amachumi amathathu. Ele Melika lifuna ele Ukraine lisayine isivumelwano sokwemba amatshe aligugu kulelo lizwe. URubio uzalalela izifiso zeRussia engakayibikela uMongameli Donald Trump ngempumela yalumhlangano. Ele Israel lokhe lisala ukuba izimota ezinkulu ezithwala ukudla zingene esihlengeni seGaza. Lithi kumele iHamas iqale ivume ukukhulula bonke abantu eyabathumba ngo-2024 kwele Israel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika sebelungiselela umbukiso weZimbabwe Expo ozaqhutywa lonyaka eLos Angeles. Ababona ngezombukiso lo bathi bakhangelele abantu abanengi embukisweni lo njengalokho okuvame ukwenzakala mnyaka ngomnyaka. Umbukiso weZim Expo uzaqhutywa ngokwenkwezi. Sixoxe lo Nkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seIndiana.
IZim Expo mina ngiyayithanda njoba singapha siyabe simelela ilizwe lethu siyabe sihlangana labantu abaningi abavezela kuma state atshiyeneyo. That's our time yokuthi lathi sike si-socialize, and sometimes siyabe sihlangana labanye abantu siyabe si-share lokho siyabe sihlangana lakho kuma-state atshiyeneyo.
Masikhangela ezamabhizimusi, kambe singathi i-Zim Expo iyanceda yini?
Ye baba, iyanceda. Umuntu wonke uyabe le-business yakhe abe eliyenza uyabe ku-right sibili ukuthi abuye ezothengisela abantu khonapho. Most of the time siyabona ukuthi abantu bayabe thengisa izinto siyabe sizidinga singakwazi ukuthi zingaphi. So mhlano abantu bayabe kwanisa ukuthi babe bezothengisa ama-business abo, abantu bethenga, and from there abantu bazabakwazi ukuthi uzibani use-Los Angeles uthengisa lokhu, ngizacela inumber yakhe, ngase ngikufuna ngizamfonela, uyakwanisa ukungipostela. So kuyahlanganisa abantu loku uyenza ukuthi ibhizinisi yakho ihambe kakhulu, iza-spreada kwamanye ama-state.
Singathi wena uzuhambe ku-Zim Expo yokugcina lapho wagcina uhamba khona, singathi kuyini okutholayo sibili bonta lapha lokho niza kusebenzisa?
Mina ngathi sithola izinto eziningi njengomama esithanda ukuceca okungamangqongqo lokhuya siyakuthenga khonapho. Ngiyabona ukuthi kuyangikhumbuza ekhaya, kuyangenza ukuthi ngibe lokho ngigcina ukuthi sina sasigqoka njani sisekhaya. So ngiyakwanisa uba lokho ngikwenza izintathesi because abanye bayabethengisa labana bayabuya lakho sesithenga. Okunye futhi engabona kusinceda e-Zim Expo, ngabona abantu be-applya sibili ama-passports zokuthathela abantwana ama-birth certificate. Kuyanceda sibili, abantu bayabuya bezobuthana ndawonye and sebelungisa or lokwenza amanye amaphepha abangakwanisiyo ukuba ukuthi bayenze bekhatshana njengoba bengekho eZimbabwe. But kuyabe kubanceda labo lezinye izinto okunje lamalembu. Ngabona abantu bethengisa amalembu, amalembu lamapicture ezinye izinto like eseZimbabwe, like types of animals, izihlahla. Kunezinto eziningi sibili, kuyahlanganisa abantu ndlela etshiyeneyo.
Ukudla-ke Mandlovu?
Ukudla sasidla konke ukudla kwekhaya, sasibona ngani iZimbabwe silapha, everything sasilakho sibili. Abantu babepheka ukudla okutshiyeneyo konke esikudlayo ekhaya. So siyabe senza ngani abantu, we are showing off what we do in our country. So kuyanceda ukuthi abanye abantu labo basi-appreciate babekwazi ukuthi hawu lathi silokwethu esikudlayo.
Lo ngunkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni se-Indiana ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Amapolisa athi abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cithe amathathu, i-3.9 tons kumbe i-3,900 kg eHarare. Emasingo lakho kubotshwe abasolwa ababili ababikwa betholakale belensangu ezilesisindo samakilogram angamakhulu amabili, i-200 kg. Ukubotshwa kwabantu laba kuyingxenye yohlelo lwamapholisa olokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Izidakamizwa eziningi zibikwa zingeniswa elizweni ngomngcele we-Bade Bridge ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Bade Bridge Progressive Residents Association, uMnumzana Jabulani Makhado.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama-youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama-suicide. Indaba yezidakamizwa yinaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegqile kuzo kakhulu. Uthole umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha e-Bade Bridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu amapholisa azama ngendlela zonke kodwa labo ukuhambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa. Sebe lamacebo abaningi ukuze edlulise ezinye siya phetsheya ezinye zithengiswa khonapha. Into esihluphile kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke, izakhamizi, uhulumende, lamapholisa, la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho, ngoba kuzasibulalela imuli zethu, kuzasibulalela inhlalakahle yethu.
Ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBaitbridge.
Abanye baba lodlakela bigcina bephambanisa lezimuli lenhlala kahle obona lapho ayabehlezi khona, even la khona apha elokishini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizwa zonalezi. Abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle, abasafundi. Liyabe lisithi umntwana weyesikolo kanti kaya ngesikolo, selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle. Uma likulandelisa kuhle lithola ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwa zonalezi, ngoba zigcina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu, bangasalandeli le mithetho yelizwe, beyephula usantando. Njengaba ma-resident eBaitbridge kuyasihlukuluza nathi, kusibamba kakhulu emoyeni, sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela, ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke. Njengakhona apha kithi eBaitbridge lapha, ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona, uyathola ukuthi kuba kuningi. But indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi, abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa, uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezo, kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu. Asikukhulumi ngingazi ukuthi yikwesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khonapho enxa bafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi. Siyacela sibili ukuthi aliwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakhangelela lakhona kusibili, bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizwe ukuthi lapha kulezidakamizwa. Kungaba ngcono sibili, kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBaitbridge.
Endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo. Khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba?
EBaitbridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa. Sibe sizacela sibili ukuthi uhulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho. Silama hotel amanye khonapha akhiwa kudala akasebenzi lutho, avala kudala. Aluba uhulumende engafaka i-center rehabilitation ukuze abantu bona lava lama youth ontanga bona lava labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona whereby they are rehabilitated. Laba batholakala belazo bethengisa ucelo ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo encane kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga.
Umnumzana Jabulani Makhado ngowenhlanganiso yeBaitbridge Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Kweziphathelane lezenotho, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lo Mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions, ngesimo somnotho weZimbabwe.
Njengobona kwami umnotho welizwe weZimbabwe akudingi sangoma kathesi. Umnotho wethu kawumanga kuhle, imisebenzi kayikho, yasilelwa izizwalane eziningi eziZimbabwe zidinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe. Izibhedlela kazilamithi, imigwaqo ilamagodi, abantu bayakhonona, abanye bayabotshwa. Hathi ngibona ngathi khathesi umnotho welizwe uyazitshengisela wodwa nje ukuthi izinto azimanga kuhle, ngoba nxa umnotho welizwe umuhle abantu kamakhononi, imisebenzi yabe ikhona, ama-factory esebenza, imigwaqo emihle, uloliwe esebenza, ama-gates ekhona, lokhu kutshengisela ukuthi vele ungazi ukhangele lemali yakhona, imali yakhona kayiqinanga, yabe lokhu iphikisana lama US dollars. Hatshi umnotho kawumanga kuhle, ama-supermarkets ayavalwa, amavinkili ayavalwa, abantu belokhu bekhalakhala. Hatshi umnotho welizwe kawumanga kuhle.
Kuyini ongenziwa baba Ngwenya ukuze kuguqulwe isimo somnotho lesi okhuluma ngaso?
Into yokuqala efanele yenziwe ukulungisisa umnotho ngumbuso. Nxa umbuso ungamanga kuhle, siyabona ukuthi loba eDRC kulempi kule South Sudan kulempi umnotho wasuzume kuhle. Umbuso kawube umbuso omuhle. Nxa sokunjalo ukuthi uthi izimpahla zonke ezilungiswa eZimbabwe kumbe into ezigejwayo ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ziyafakwa esiphaleni sikahulumente kwi-central treasury, zisetshenziswe ngendlela enhle kungela corruption, yikho okulungisisa umnotho khonoku umnotho welizwe. Umbuso wakhona lesiphala sigcina izinto ezilungiswa zizizwa eZimbabwe.
Kungathatha isikhathi esinganani ukuze umnotho uguqulwe, babangwenya?
Ngisisa umnotho welizwe akuthathi isikhathi, ngoba ukukhipha abantu abangawazi umsebenzi kuhulumende akuthathi isikhathi. Ukulungisisa imithetho eyenza ukuthi ikuthe imali iqine akuthathi isikhathi. Ukulungisisa umumo we state of the environment economy kube lezi vakatshi eziningi labaletha izimali ezama-industry abavela ngaphandle kwelizwe akuthathi isikhathi. So kusho ukuthi vele singathi khona iminyaka emibili kumbe emihlanu umnotho welizwe uyalungiseka kuhle.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obaxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Hayi, mna mphilile. Dadaba basakazi abahle, ngiyenzani umsebenzi? Saleni sikhuluma ngeziqoqodo lezi zifake izigodi endlebeni. Sicela ukukhuluma ngendaba kamavaza leyo, kumbe kumabaza, kumbe kumavaza. Ukuthi umavaza lo seze wedlulisa amalawulo, ukuthaba kwakhe sokwedlulisa amalawulo. Unyabona ukubhadala imali eningi kakhulu. Awubona umuntu angahamba ebhawe le mali eningi kakhulu, ugcine etshayiwe, ugcine efile, nxaye le moto igcine esebhewukile ngemoto yangumuntu ebe sedakwe kakhulu imali yakhe. Yikho akwenzayo umavaza, sethabe kakhulu. Ekhuluma ukuthi ulokhu zena uyitayi kulalapha acatshe khona. Abantu abakayitayi behlupheka bengelayise, bakhule bengelayise, besazi ukuthi uyise wathathwa ngozibani. Abanye abathatha uyitayi bayaziwa, bemthatha emini abantu beganyile. La ebazi wakhuluma kukhulumayo kwabo sebemthatha ukuthi ozibani kanti lingisa ngabi. Indaba kaitayi ayihluphi, isegcekeni, kodwa ngomnanga kwabamthathayo ngokuthi yibo onkulunkulu baleliyani ilizwe.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7, kodwa sidaniswa yikuthi mhlawumbe abantu babesisola kakhulu abantu bezanu labo baze balitshethi qumani isikhathi sabantu bengakhulumi. Hleli sizwa kukhuluma bona bobhilifu gawule isikhathi eside bekhulumela izanu nje amampunge angathi shu. Kade bebusa labo ubhilifu gawule 50 years, ayikho into abayenzayo nje even encane. Into esicelayo ukuthi abantu, umbono yabantu, hlaziyani madoda. Ite sicela, sicela isikhathi lisengeze sabantu. Kungaphawula umuntu yedwa ukuthi isikhathi esiphelile. Kanti isikhathi sihlaliseka ngolowo okukhuluma ogawule, bekhuluma into engekho nje bekhulumela izandla. Sicela isikhathi sabantu bezikhulumela bona abantu, besenda ama-audios ngemibono yabo, bebe banengi. Yikho sicelayo lokho. Hayi ukuthi kukhuluma umuntu yedwa ukuthi wasela isikhathi. Kanti isikhathi sibhizi siphelela ngabo Timur Ngambe esihlaziya ngento ze-America. Siyacela lapho ke lisigadeleni kuleyo nto leyo. Sabu.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle, ezimnandi, ezeqiniso. Studio 7, abasakazi nabalaleli, salibonani. Ngutshawu ke ngapha kwesigangatha eKhezi, Matopo Constituency, Matopo South. Ye, ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane, isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhunu odlulisa imiyalezo ngokuzokwenzeka mhla ka 31 March. Siyacela akungabi yinto yasesitshoneni, kayibe into yelizwe lonke. Fakani, fakani madoda, ngisho ngama languages wonke fakanini. Two major languages ezalapha, two major African languages, siyazazi iNdebele lesiShona. Nxa lingakhuluma isiShona sodwa, kuzaba sengathi into yasemashonaland. Lizayenza ke khona ngapho thina lingasifaki ngapha, kobulawayo nasemathebheleleni. Nxa kuyinto yasezweni lethu yonke, hayi madoda, kasiyenzeni. Ngicela omunye amtshele ngesiShona inyoka yamabhunu. Uma isiNdebele engasazi, akukhuluma omunye ngesiNdebele. Baqoke ilizwe lonke, bangaqoke emashonaland kuphela. Ngiyabonga.
Litshona njani bathokazi abahle kunye nabasakazi bakaStudio 7. Kubuhlungu intatheli elokhu isavalelwe namanje ngokwenza nje i-interview nomuntu ozozikhulumela into esenhliziyweni yakhe, kuthiwe yilizwe elinedemokhrasi linje. nzima nokuthi athole yona ibheyili hayi umbuso waleli lizwe unzima.
Abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lingayikashana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Yimi uNtungamilinkomo.